Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-10 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswa imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019.
Wahle wakhipha isibhamu ku-West la, wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu, washaya umtwin sister wakhe uhlamvu, wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlamvu lwesithupha.
Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo owagcina laye ezidubula eJohannesburg.
Bengizomunye ujaha khonapha umtshintshile njengakhona kokufunekayo kodwa sehlulekile ukuphenile nje kade bezoboleka kini ukuthi ngicela ungincedise mama ngemali engaka ngifuna ukuyadhi ngamagesi yani.
Izakhamizi elizweni ezingelamali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zamukele imali entsha eyohlobo lwezige. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswe imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019. Umanji unkosikazi Tamara Chibindi uhlawulise ababili laba imali engamazigi azinkulungwane ezingamachumi amane 41,000 ziki ngokuchaywa okwenziwa umnumzana Muchadema Muponde ngesikhathi sokutshengisela ukwenzakala endaweni eziningi zelizwe ngomnyaka ka-2019. UMaponde obemelwe ngamagqwetha alwela ilungelo likaZulu aweZimbabwe Human Rights Lawyers uzaphiwa njalo imali engamaziki azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,816 ziki. Yokuzwa ubuhlungu lokuyangiswa emphakathini akwenziwa ngemva kokuchaywa lokhu. Kodwa amagqwetha abemele amasosha athi akumelanga kugwetshwe bona ngoba amapholisa yiwo ayecele amasosha ukuthi abaphathise ekutshengiseleni lokhu okwathiya abantu abayisithupha befile. Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo wagcina laye ezidubula eJohannesburg. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kukamnumzana Farajo umfo wabo kaSamkeliso loAthalia asebedlule emhlabeni, lesi ndaba phenduli iqale ngesicelo somkhwenyana wakhe uJustin Mahlala othe ufisa kukhulunywe ngoba bengasazwani lonkosikazi wakhe. Ngemva kwemizamo yomkhwenyana eyokuthi kuhlanganwe noma kanjani, bagcine behlangana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo endlini yomkhwenyana eBeria eJohannesburg.
Bese siba yi-6 mina unkosikazi wami layo isibare labodadewethu ama-twin sisters lawa lo mna wami isigcino uFred, I'm sure ukhona somewhere lana. Then ngathi asithandazeni then sathandaza. So ngemva komthandazo ngathi singakhuluma ke sibale indaba yakho.
Umnumzana Joe uthi impica badala le iqale ngemva kokuba umuntu wonke esekhulumile sekulithuba lakhe lokukhuluma.
Ngisakhuluma laphana udadewethu wabe sithi hayi futhi uqedile isikhathi for mina indoda angisayifuni ngoba isindlukumeze for a long time.
Uthi okwalandela lapho yinto angakaze acabanga ukuthi uzahlangana layo empilweni.
USibari wasukuma lolaka wahle wakhipha isibhamu ku West lana wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu. Umfana lo uFred wahle wayeqa isofeni laphana waphuma isivalo wabaleka washaya umtwin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu lwesi-2 wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu lwesi-2 wabekhomba kulokuze nkunkosikazi wami mina. So lapho kwajema khona isibhamu wazama ukusikhoka sisala unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima.
Bagijimisaneke lekhosikazi likaJoe waze wangena kumakhelwane wacatsha. Ekuphendukeni kwakhe ke lapho azame khona ukudubula uJoe kodwa umbhobho wala. Ngemva kwalokho uphume phandle lapho azidubule khona. UFred ongumna wakhe kaFarai uthi lesi senzo simlimaze kakhulu enyameni lemoyeni ikakhulu nxa ekhumbula ngentandane ezithiwe ngodade wabo.
Angazi ukuthi ngithini siphele amandla nje because the said party ukuthi we're all trying to fix things, not like bekuliwa. It was a good meeting, sikhuluma kahle trying to find solution.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazana ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu wethuswe isehlakalo lesi.
Bakithi bomama okungcono ukuthi umuntu ezame ukuphuma esimeni esinjalo kungakonakali kakhulu. Singahlali kakhulu ezimeni ezinjalo kuze konakale kufike esimeni esinjengesokuthi lobu sisithi sizama ukuphuma umuntu akasakuvumeli acine ekubulala.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena laye uthi utshelwe ngamathe.
Ukuthi umbhobho kusibase kutheni abantu bedubulana siyakugxeka kakhulu. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini, isibhamu kumbhobho kawusale emsebenzini kusefu, kungavunyi lesibhamu endlini.
Amawele asedlule emhlabeni achiye abantwana abayisithupha. Kukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa inkonzo yenduduzo emakhazeni eKings and Queens ngolwesihlanu. Bese kusithi ngeSabatha ithimba lomngcwabo lilubhekise ekhaya entabazinduna uyangcwaba asebelele. Ngokusho kwabemuli, lesidumbu somkhwenyana laso sizaphuma ngesikhathi esifanayo laye esiyangcwatshwa kubo enkabazwe eMidlands. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yeZSICT ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zemukele imali entsha eziki. Ngakho kufanele kubhadalwe ngamadola eMelika kuphela okwamanje. Ngakwelinye icele iCouncil yakoBulawayo ibikwa ibingeyinye yakuqala elizweni ukuqeda ukulungisa inhlelo zokwamukela imali yohlobo lwezigi. Embikweni owethulwe lamuhla ibhanga lelizwe leRBZ lithi isilinganiso sendawo zokubhadala esizilungiselele ukwamukela imali le sesifika kumachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini i-90%. Njalo abantu balidlabuzane lokusebenzisa imali. Ukuhlaziya ukuthi uhlelo lwemali yezigi luthinta njani izakhamizi usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala osaphethe isikhundla somgcini isilalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Yimzima kakhulu izakhamizi azikwazi ukuthi kwenzekani. Azikwazi ukuthi kuyini yona le nto yizigi kumbe tayizigi. Kathesi abanye bebezama ukuthenga amagetsi kuyehlula. Abanye bazama ukuthi akutheni befuel bebe bunzima. Asikwazi ukuthi singatheka abantu ukuthi asincedise ngakho.
Kodwa sikhuluma kanje kwenzakalani. Kuyathengeka yini ezitolo?
Akuthengeki kumbe laba abalemali zabezingela ngoba uvesi kanye wazakwanisa ukuthenga kumbe ziyabe zifakwe emafonini. bezabe sibakwe ngakhi. Akuthengeka abaningi bayakhala ngokuthi akuthengeki le fuweli kuyehluka ukuthenga noba yini kuyehluka ukuthenga. Akunanto ongayithenga kunje ngaphandle kokuthi ube yintrafiki.
Kodwa selike lezwa abanye asebeyintshintshile limali emabhanga ukuthi ibe yiziki besebehluleka ukuthenga kodwa sebelani.
Ye, benilo munye ujaha khonapha uyitshintshile njengakhona kokufunekayo kodwa sehlulekile ukuthenga izinto zakhe. Ubezoboleka ke ukuthi ngicela ingcediso mama ngemali engaka ngifuna
manje na le imali efuneka yamagetsi US dollar abantu bayithola yini?
Yakwazi ukuthi abantu bese bejayele ukuthi vele bazithengele ngale US dollar bese bejayele noma bebekhona labantu ababelawo amabhondi besebenzisa amabhondi lapho bese sijayele njengokuyinto kwakhona ukuthi bond US. Manje kathesi sokuvuka izigi leyo asikwazi ukuthi izigi kumbe ibhondi kumbe kuyini kodwa abantu besebelijayele kubalungela kathesi sebeqala kutsha baqala into ukusebenzisa into kutsha abangayaziyo. Hhayi angingatholo esebhadalile e-City Council lama ngingabhadale e-City Council besilokhu esilindile ngithi ngizwe lami ukuthi umlabanye asebehambile ngiyobhadala lami ukuthi kuyavuma yini. Ah kuyaziqhubekeka nje njengenjayelo nje abantu beziphilela indendo mina hhayi angizibonanga ngoba abantu bayesabulahlekela njengakuqala laphana abantu abalahlekelwa zimali zabo kakhulu.
Lo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo, izifundi zemakolitshini ezimbili ezibalisa umnumzana Nisbeth Munyuki lo Valentine Ziko ezanikeza umongameli Emerson Mnangagwa amalanga amahlanu ukuthi akhiphe usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushayabane esikhundleni ngoba engaqatshwanga ngokusemthethweni. Zigcizelele ku-Studio 7 lamhla ukuthi zizakhweza lolu daba emthethwandaba kusasa nxa elokho engakwenzi lokhu ekupheleni komgwazo lo. Kusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwale South Korea bezivota izolo kukhetho olukhanya lukhokhelwa libandla eliphikisayo. Ilizwe leRussia lele Kazakhstan asisuse izizalwane ezedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 emizini yazo kulandela ukugcwala kwamadamu okubangelwe ukuncibilika kwamakhaza esnow. Ukwezemelika umkhokheli wokholo lwesiMuslim owakwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei lamuhla ufunge wagomela ukuthi ilizwe lakhe lizaphindisela ukudutshulwa okwenziwa isigodlo se-Iran ngele Israel ekuqaleni kwenyanga yonale. UKhamenei ubekhuluma emkhosini wokugqiba isikhathi sokuzila kwabokholo lwesiMuslim esithiwa yiRamadan. Kulabantu abayisikhombisa abafa ekubhonjweni kwesigodlo lesi. Elemelika selikhuthaze izizalwane zalo ukuthi zilimuke ngoba ele Iran lilakho ukuzihlasela nxa zisesigabeni se-Middle East. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululinda Bambi.
IHamasi yinunu liyana esemnyameni, impisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israeli le esatshwa umhlaba wonke, the vaunted and the feared Israeli intelligence, ehamba ishuthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground. Kusho ukuthi ihluleke ukuthi keep under control indawo engangeluveve, ngoba i-West Bank liyana kayinkulu. Ukuthi i-Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina enhlala ngizibuza khona ukuthi Israel ingaka ingehluleka i-backyard yayo encane. So those questions mina always linger and then mhla iyamasi kuthiwa ichayile khathesi khona phana abakade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamajuda. So labo futhi ama-Palestine abhadalela ama-crimes akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la.
Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama past crimes lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama-barbary states lawa afunga ukuthi uma ungasem Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube isigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona i-Israel amajuda wona lana abuyayo ngamajuda wona lana abonjwa nguPutin le e-Ukraine. Ungazukhanya lama-adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amajuda ababe bedinga khona le kobo-Ukraine bebabisa khona ngapha. Kona pana gobo Israel. So dynamics is akona they're pretty curious. Ubiden you say under pressure ngoba ngama election. Ubiden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility or balance ongasilohlane njengo Trump. IHamas yachaya and Israel walked right as the right to defend itself. Kodwa isichaye yadiliza sesibona izibhedlela kwachaya izalo kuvele isidlulisile ukuthi uBiden laye ungasobe mbuza abanye bakuthi how can the response ayifanani lekhaya emiliyana eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi and that sekukhanya ingani sekufaka i-divide between i-America le-Israel.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi bahlabise inkomo zabo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni evame ukuhlasela ikakhulu ngesikhathi sendlala ebangelwa yimikhaza lamagciwane achiyeneyo efana lomkhuhlane womkhono oyeheart water kanye lowekota evil. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo.
Into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-nepsek. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imkhuhlane njenge-telerosis ebangwa imkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa imkhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani yaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa imkhaza. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Iyona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-Ultratet kumbe i-tetracycline fanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lomkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle?
kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje, kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukuvelele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Ugundaba isiphathelane laba eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazazi lutho ngemali entsha eyohlobo lwezigi. Zithi zesabela ukulahlekelwa imali zazo abayithola nzima abayithumezela izihlobo eyokwakha izindlu, ukuthenga ukudla kanye lokuhlawulela abomdeni imali yezemfundo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa kwamanje ehlala eDallas khonapha eMelika. Uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi kusaswele ukuthi nxa sizwisise ukuthi kati imali mhlobo bani yona le iziki. Angithi kwesinye isikhathi imali iba imali ibe imali eqinileyo. Anti kade sinqa sithumeza lapha sithumeza ama US dollars afika ngale asebenze lokho enjalo engama US dollars. Kuyasiza kodwa kakusizi ngoba kwenza ngathi siloke sise America kumbe sise Britain kumbe singapi ngoba imali yabiqine kakhulu leyo esiyabe siyithumeza engama US dollars. So angazi ke korapho ukuthi iziki iyabe ilesisindo esinganani njalo isekelwa kuyini ukuthi ibe lesisindo.
Iyo ubona ngazani lina elihlala phandle kwelizwe balichasisele yini ukuthi vele kuyasebenza njani konoku njalo imali yena sozigwinywe?
Hayi, asizange sithole sibili ngaphandle kokuthi nxa kuyikuthi kungigudile, kodwa mina ngokwamazange ngizwe ukuthi mphongukubona nje ngama-newspaper ngasengilandela ukuthi ngolwesihlanu imali naso isifakwa ku-circulation.
Singathi konoko kuya kusinda sibili njengomuntu ohlala ngapha emazweni.
Kumele ngicasiselwe ngizwe ukuthi kuzahamba njani. Nxa sengithumeza izafika itshintshwe yini imali iye kumaziki, nxa isikumaziki ibisisebenza njani, iziki lona liyimali eyimali enganani, liqine okunganani. Konke khona lokho izinto engelaqiniso lazo ukuthi ngikwazi ukuthi kunjani.
Bathi-ke iziki leyijekwe ligolide lisebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, wona ubona ngazani balibamba khonapho kumbe ubele yikho?
Angiboni ukuthi igolide lakhona liyabe linengo okunganani ngoba nxa leli igolide elibanjwe ibhenki kufanele ukuthi libe ligolide elinengi kakhulu kwenzela ukuthi imali yakhona ibe lesisindo ngoba igolide lakhona lifanele ukuthi libe worth ama-billions of dollars elikhona eliza kwenza ukuthi lisekele imali.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas khona pha kwele Melika, ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lichona njani basakazi be-Studio 7, lichona njani makhiwa. Ake ngiphuthumise nje umlayezo omunye bakithi abantu abakhalayo e-Mid-South Matopo, okuhlangana khona i-Mid-South ikhezi lemambale bathi kusematshamhlophe kule ndlovu ezihlupha okubi abantwini sebesengozini bakithi zamani benqeda abe-campfire sicela bephuthume bakithi indlovu sezibuya emakhaya utshani bukho zizadilizela abantu izindlu kakhulu abantu abalezindlu zotshani ziyingozi kakhulu ematshamhlophe sicela abe-campfire baresponde please kakhulu kakhulu zamani ukuthi bancede kakhulu ma-campfire hambani liyonceda sibile ematshamhlophe. Ngikhuluma lapha ngofamona ungwenya ngikhuluma ngikhonapha ematshamhlophe esikolweni.
Sebesenza izinto ezingela ngqondo amaziki yini iziki sebeze benza into ezingela ngqondo ngoba kabasakwazi ukuthi benze ngenxa yengqondo zabo lezi ezingasebenziyo lezi laba kasho abantu abangayenza impilo yabantwana bezimbabwe berayi kambe 43 years sebengatshintsha ingqondo namhla sebeluphele begugile bephelile benje ngeke betshintshe ingqondo labo sebeyafala ingqondo zabo lezi ezimbi lezi yikho ubona umuntu obona mayifile abantu bekhohlwa ngaye ihistory yakhe nanga umgabe wafa ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe sise kwafa umgabe ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe kwahle kwaphela lelo lana sengathi kwafa spoko ihistory yabo imbi kakhulu laba ihistory yabo imbi so history omele vele iyazwe la ngumntwana omncane babi laba abantu laba.
Studio 7 benjani basakaza abahle basakaza abahle esibathandayo hawu siyalithandazela sitshela indaba njengoba zinjalo hayi uhulumente ezanu PF yeyokhu i-chance abantu ngamakhanda senza lokhu nalokhu ngendawo zemali lezabona abavuma ephethe i-Britain banikeza imali yani ese-Britain evalelweyo yasanelwa phansi ngomagretesha abavume kuphelela ekhanda likankomo ayibuye sifunayo abayekele okunye okuningi lonke okudlala ngangqondo zabantu lokhu amathisha abo labo wenza wathatha belahlela kudele.
Salibonani salibonani kwi-Studio 7 sinjani angukhosam lo okhulumayo Mr Gumbo ebhinga hayi laba abantu madoda seka abathiye mani sesizwile ngokuhlupheka sesizwile ngokuhlala emazweni abantwana bonke bayathutha babalekela ilizwi bona bathi bayabusa bathi sinotonga hayi futhi yashem abalungisi lutho laba bayamotsha wesi abahambe hayi sisikhathele please nqabe sizwa hayi lisiqolele badala thiyani kuyalehlula lokhu
sabebonani basakaza abahle Studio 7 linjani lonke basakaza abathandekayo siyalithanda lonke intilinjani thina siyaphila mpela ngona okhulumayo engumengizincube lapha odabuka kompana sibili omadlambuzi kompana odabuka omadlambuzi kompana osomagugule kompana idamhomola odabuka kedamati idamhomola Tami lesikhalazo sami ngesikhathi sami Studio 7 ngani ngasidlulisa umbuki kwami ngicela uhulumende ke siphathise ngokudla ngokudla mpela eqale kwampane edumbodema yehle siyakona nenswazi malalume madlambuzi yehle tihingwe eze kuma nebodema etengwe siyakhala indlala ihlasela abantu mpela indlala sondlala encane ngiyabonga umbiko wami ngani ngawudlulisa njalo lokho
siyabonga siyabonga Studio 7 Studio 7 ukusinika information ye right e correct ilizwe labulawa ngu chabangu idoti yomuntu chabangu abantu bavota but yena wawelisa ilizwe emuva
linjani basakazi ku Studio 7 labalaleli mina engikhulumayo nginguTholani Mkhwananzi elupane emzola 8 bengicela ke basakazi ukuba lihambise ilizwi wonke umuntu athole lihambise ilizwi kubaholi bethu kubaholi abasiholayo ngezigaba la ngezindawo zonke nje ukuba baholise wonke umuntu bangabandlulule umuntu wonke umuntu uyalamba eZimbabwe kunzima lonyaka athole kungabi lomunye okhethululwayo kungabi lomunye obandlululwayo ngiyabonga.
Lati siyabonga balaleli bethu balaleli bomsakazi we Studio 7 elisithumele imbono yenu ku WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Siyabonga. Uhlelo lwethu lwe live talk lamhlanje sikhangela labo abahlala kwamanye amazwe iDiaspora lapho isihluza kona udaba lwemali entsha yezige ukuthi iphatha njani bona abahlala emazweni aphetheya abayibo abathumela imali emakhaya lapho abadabuka khona. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangeleke inhloko ebezendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri kunye lomholi webutho bahlawuliswa imali ngenxa yokutshaya umuntu ngesikhathi sokutshengisela ngomnyaka ka-2019. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.